Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 18 Indlalanja 2022 ngu Dr. Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Section 239J of the Constitution of Zimbabwe gives the Commission broad powers in such cases in the employment of the state or of a local authority for purpose of ensuring the efficient, free, fair, proper and transparent conduct of any election or referendum. So in essence, this will only be allowable.
Abe Commission evana ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission bathi akuphambani lomthetho wokusebenzisana kwabo labezomvikela loba izisebenzi zikahulumende zincedisa kundaba zokhetho. ZANU-PF basungule uhlelo lwabo lokukhankasela ukuthola ukusekelo ukukhethwa lwama-by elections lukhokhelwa ngumsekeli kamongameli waleli bandla uMnumzana Kembo Mahadi. Kuliviki uhlelo Woza Friday lomculi womdumo we-afropop uMakhosini Dominic Nkomo odume ngegama lakhe kwezokucula elithi Marco Dre. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abe Commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission bathi akuphambani lomthetho wokusebenzisana kwabo labezomvikela loba izisebenzi zikahulumende zincedisa kundaba zokhetho. Izek ithi labo abathi lokhu kuncedisa ekuqileni kokhetho kabalethe ubufakazi. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare obeyemele umholi wezeki unkosikazi Jane Phamizira Ichikiji uveze ukuba akula ngenye indlela ikomishini le engacila ngayo ukhetho, njalo abantu abangakunanzeleliyo ukuthi inkulumo ezinje zenza abantu bengabi lesifiso sokubhalisa ukuvota. Uthi kuyamangalisa ukuba amabandla ezombusazwe akhangelele ukuba avotelwe kukhetho kodwa ahambe sola njalo izeki bona bekhangelele ukuba ibale amavoti abo.
Position of the law is that Section 239J of the Constitution of Zimbabwe gives the Commission broad powers in such cases.
Uqhubeke esithi labo abathi ukhetho lweZimbabwe luyaqilwa kumele baze lobufakazi kukomishini le kaZulu. Kodwa okhulume emele ibandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Gift Osalo Siziba uthi bayasola indlela izeki esebenza ngayo esithi ivulela amathuba okugcila kukhetho.
Okuqala ukuthi sisakhulumisana labezeki ngenxa yokuthi thina njengenhlanganiso eserejistwe kusemthethweni sizakhuluma labo ukuthi sibonisane ukuthi kwenziwe njani into zilungisiwe. Yindaba yokuqala ukuthi ayidalo ukukhulumisana. Okwesibili sizayenza ukuthi ayipublic interest litigation kuye madala ukuze kube into
engcishi kwezombusazwe esebenza ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute. UMnumzana Bekuvela Gumbo uthi akumelanga abekuthi bangenele kukhetho ukuze lukhululeke.
Amasosha engavunyelwa uma ukuthi aprovide i-security phandle le, kodwa mase bengena phakathi kuzeki bephatha umsebenzi wezeki sokucompromisa isingathi independence. Izeki ayisazimelanga, angeke sisayibiza sithi independent commission mayiyabe isisetshenzelwa ngamasosha isiwaziyo eZimbabwe ukuthi abaningi bangkhona baphuma bekhuluma ukuthi basupporta iZANU. Njalo siyawazi ukuthi iZANU yiyo eyafuma izandla phela naleyo eyatshintshwa yabe yi-ZDF. So kuchukuti izeki aiseko njani, aiseko independent.
Eminyake ni azo nge zikati kukucha uketo elizweni. Inhlanganiso ezisebenzana loZulu ezibona ngamalungelo oluntu zivame ukusola izeki ngokuphathisa ibandla elibusayo ukuthi ligcile ukhetho, kodwa yona ithi yenza umsebenzi wayo kusemthethweni. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abenzani PF basungule uhlelo lokukhankasela ukhetho lwama-by elections. Lolu hlelo lusungulwe kusemthethweni ngumsekeli kamongameli waleli bandla, uMnumzana Kembo Mohati. Ngenkuthazo kuZulu ukubana ayebhalisela ukuvota, ngoba kungasizi ukuza emhlanganeni ngobuningi abantu bengavoti. Khona Stacia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bezanu PF bezithe gwaqa lamhlanje elokitshini lenkulumane kobulawayo, lapho lelo bandla belisungula uhlelo lokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwama-by elections lukamhlaka 26 Mbimbitho. Esungula okusemthethweni umkhankaso wokubhalisela ukuvota kanye lokuyavota, uMnumzana Kembo Mohati, umsekeli womkhokheli wezanu PF, uthe kuqakathekile ukuthi abantu babhalisele ukuvota. Sihlalo wezanu PF kobulawayo uMnumzana Jabulani Sibanda ukhuthaze abantu ukuba bahlukane lodlakela ngalesi sikhathi somkhankaso.
Asifuni abantu abenza ukudlwangudlwangu enye iphathi kumbe kwenye iphathi, lokhu asikufuni. Kodwa sifuna amaphathi wonke ananzelele ukuthi kulabanye futhi izigebenga eziba phakathi kwamaphathi abaqalisa ukwenza izinto ezinje ukuze abantu bamaphathi bonke belisane. Thina sifunisa namaphathi, siyacela amanye amaphathi ekhona udlawukancedise ukuthi ngabantu abenze khona lokho, ngabe ngababo bebalethe phambili, ngabe ngasibabo sincedisane ukubana sikwazi abantu ngobani abazojikijela abantu phakathi ozagcina feza sifisana sodwa.
UNduna Dumisani Ndondo obekhona emhlanganweni walamhlanje ukhuthaza ukuthula lenhlonipho ezweni.
Ukuthula elizweni, andithi we want peace and stability and economic advancement. Into esiyikhangeleyo thina. And then inhlonipho, inhlonipho ikakhulu ubukhokheli bukhona. Ubukhokheli bukhona buhlonitshwe. Of course kune-voter apathy, kodwa sihlala sisiba nama-meetings sizama ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bathini bavote.
UNkosazana Bridget Bebe osakhulayo wezanu PF uthi yena sewabhalisa kudala, ngakho-ke ukhuthaza abatsha njengaye ukuphatheka kukhetho.
Ngiyabakhuthaza ukuthi uyabesethene ithini eziseredi ukukwanisa ukuyarejista ahamba ayovota, ngoba i-economic development yenziwa abantu abasebenzisana kanye kanye ne-ruling party yabo ikhona. So ukuze siyabe lokhu sisebenzisana naye sibekwazi ukuvota.
Kukhetho lwama-by elections lukamhlaka 26 Mbimbitho, izanu iyabe imelwe nguMnumzana David Ndlovu enkulumane, kuthi uMnumzana Gideon Msingo amelele libandla ephumula. Leli bandla lihle lathatha leli thuba ukuvezela abasekeli balo ababili laba kusungulwa umkhankaso wokudinga usekelo kukhetho. Kulandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19, umgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, uNkosikazi Priscilla Chigumba, ngoLwezi 2020 wamisa ukuqhutshwa kwama-by elections elandela umthetho u-SI 225A 2020 obunjwa lugatsha lwezempilakahle belandela iziqondiso zokumelana le-COVID-19. Usahluko 159 wesisekelo sombuso weZimbabwe uyaqinisa ukuvumela ukuphathwa kwama-by elections phakathi kwenyanga ezintathu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo enkulumane, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje ibandla eli-Citizens Coalition for Change lithi kulabasekeli balo ababotshiweyo eHarare namhlanje bekhankasela ukhetho lwama-by elections. Amagqwetha abamelayo awenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum athi kubotshwe abayisikhombisa ngesikhathi sisiya emoyeni bebegcinwe enkambeni yamapholisa eHarare Central. leli bandla likhala ngokuthi abasekele balo bayahlukunyezwa mahlayana ngabezani PF kanye lamapolisa. Kunjalo nje kuzaba lokuphithizela ngempela sonto amabandla ezombusazwe ekhankasa. Kusasa umholi we-MDC team Mnumzana Douglas Manzora ulo mhlangano kubulawayo. Kuthi ngesonto umkhokheli we-Citizens Coalition for Change Mnumzana Nelson Chamisa abe lowakhe eHarare. Abezanu PF baza kubalo wabo eMarondera ngosuku olufanayo. Untungameli Nkomo uxoxele incwadi ecubungula izombusazwe Mnumzana Ivikela Ncube.
Imikhankaso isikhathi sayo ukuthi sibe khona ngoba ukhetho vele selusalele lezi ngamaviki ambalwa nje ukuthi lube khona lolo esithi yi-by election lokugcwalisa izikhala. Ngakho ke lonke iqembu eliyabe liphathekile kulolu khetho limele likhankase liye kuyo yonke indawo lapho elidingakala khona. Abazaqoqa izandla bahlale bathi bona abantu bayasazi bazaba bazamangala ngokuba ukhetho kalusebenzi kanjalo. Kumele usukume uyefinyelele ebantwini ungabadeleli ungabeyisi uye batshela lokho bathembisa khona ngendlela eqondileyo ngolimi oluhloniphayo abantu baza kuzwisisa. Kanti ke vele lolu khetho soze lube ngolukhululekileyo ngokuba iZANU PF lokhe isebenzisa iZBC amaphepha akahulumende ngendlela engafanelanga, amapolisa lokhe esetshenziswa ngendlela engafanelanga, ayabandlulula amaqembu aphikisayo esekela iqembu leZANU PF. Ngakho ke konke khona lokho kwenza ukuthi ukhetho lungabe ngolukhululekileyo. Kodwa nxa kunjalo kabasukume basebenze bakhampeyine balwisa abantu basukume ngobuningi bayevota ngosuku lokuvota, yikho okudingakalayo.
Abebandla likaThamisa bakhala ngokuthi bafakelwe imigoqo elukhuni efana lokuthi umhlangano wabo wangesonto eHarare abasekeli babo akumelanga bahambe ngezimota eziningi betshaya amaslogan kumbe betoyitoya. Kanti njalo ibandla akumelanga lithwale abantu abavela kwezinye indawo besiza labo kulumhlangano. Okuyimigoqo abakaThamisa abathi kayifakelwa ibandla leZANU PF, ungathini ngalokho?
Baqinisile ukuthi imigoqo yonke levimbela inkululeko yokukhankasa ayifakelwa iqembu leZANU PF, ifakelwa amaqembu aphikisayo. Yikho kwenza ukuthi ukhetho lungakhululeki khona lokho. Amapolisa nabezomthetho kwabafanelanga basebenze beluhlangothi kumbe ugatsha lweZANU PF. Kumele bazimele bahambe lo mthetho ngendlela ofaneleyo. Kodwa ke asikuboni lokho kusenzakala. Sibona kuso sonke isikhathi nxa kusiza ukhetho ubone amapolisa labanye abezemthetho sebesekela iqembu leZANU PF. Khona lokho abakutshoyo ukuvimbela i-CCC kuyaveza kamhlophe ukuthi balohlangothi abalusekelayo. Akufanelanga kube njalo, angeke lube lukhetho olukhululekileyo. Kodwa ke nxa sesisho kanjalo abantu abangakhathali abasukume bayevota ngosuku lokuvota bavotele lo ababe bemthanda bemfuni. Iyo yodwa indlela yokuvimbela ukubuswa ngumuntu ongamfuniyo.
Mnumzana Ivikela Ncube ucubungula izombusazwe. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa Mnumzana Pho Nyathi ngoba ubengadophi ucingo lwakhe. Owake wamela iHurungwe East edale lephalamende unkosikazi Sarah Maoka akasekho. Maoka ubhubhele engozini yomgwaqo izolo tuzane leBuffalo Towns emgwaqweni osuka eHarare usiya eChirundu. Waba ngomunye ababekucelele G40 ebandleni leZANU PF. Leli gwele elalikhokhelwa ngunkosikazi Grace Ngabe lalisana lele Lacoste elalibikwa likhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esesengumsekeli kamongameli welizwe. Maoka ukhunjulwa ngokuthuka akwenza uMnangagwa emhlanganeni weZANU PF owenzelwa eHarare ngomunye umnyaka kulokudonselana kuZANU PF. Wagcina exotshwa kuZANU PF ngemva kokugenqolwa kombuso owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngomnyaka 2017. Amalungiselelo omngcwabo abengakaziswa uZulu kodwa ukhangelele ukubekwa epulazini lakhe eliseHurungwe. Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhlaka 26 inyanga izayo kaMpimpitho kanye lohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota kule voter registration olwenziwa ngabezeke. Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Sokuleminyaka phose elithumi lanye uhulumende kaBashar al-Assad esasele abantu ababetshengisela ngokuthula begqugquzela umbuso okhululekileyo kweleSyria wabahlukumeza kakubi ngezikhali ezinkulu amabhomba kanye legasi eyishefu. Udlakela lolu lwaphendula ukutshengisela lokhu kwahle kwavuka impi. Kusukela lapho kulabantu abangafika inkulungwane ezingamakhulu amathathu alengxenye 350,000 asebefile ngenxa yalimpi. Abedlula izigidi ezilitshumi lambili i-12 million abaselandawo zokuhlala kuthi abanye sebayaphephela emazweni angomakhelwane. Abantu abayisilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini 60% kumbe izigidi ezilitshumi lane 14 million badinga uncedo lokudla ikakhulu ngalesi sikhathi sebusika. Abantu beSyria bathwele nzima ngomqando lomumo womkhathi ongemuhle. Izigidi zidinga okokuzikhudumeza. Kutsho umeli weMelika kumanyano we-United Nations u-ambassador Linda Thomas Greenfield. Uthe njalo, okwenza lumumo ube mubi ngamandla ngomkhuhlane we-COVID-19, ukubhidlika komnotho kanye lokudlondlobala kodlakela. Indlala layo ihlasele ngamandla njalo izigidi lezigidi zabantu aziwatholi amanzi ahlanzekileyo aneleyo kweleSyria. Imikhuhlane ebangelwa ngamanzi angcolileyo layo iyayisanda. Ngalesi sikhathi sokuswela kuqakathekile ukuthi abantu abadinga usizo baluthole kungela migoqo. Ngisho lamaphilisi, imithi yokwelapha kanye lamajekiseni e-COVID-19. Sokuleminyaka inhlanganiso ezizimeleyo kanye lezisebenzi se-United Nations zisitsho ukuthi uhulumende ka-Assad uyavimba kumbe ukungenela kundaba zokufikisa usizo ebantwini abaludingayo. Okukhathazayo kakhulu ikuvalwa kwemingcele yonke efinyelela izigaba ezilawulwa ngamaqembu alwisana lohulumende ngaphandle komngcele owodwa nje. Umngcele lo owebhabhu al-Hawa kumele wengezwe isikhathi sokusebenza kwawo yi-United Nations Security Council ngontulikazi. Uhulumende ka-Assad labangane bakhe beleRussia bafuna lonke usizo lokudla lokunye ludlule eDamascus kuqala. IMelika isekela zonke indlela zokuletha usizo ebantwini baseSyria. Kodwa usizo olusuka endaweni ezilawulwa nguhulumende lusiya kweziphethwe ngabalwisana laye luletha ingozi enkulu kulabo abaluhambisayo abasebenzela inhlanganiso eziphathisa abadubekileyo. Ngakho imingcele kumele ivulwe, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Wengeze wathi amazwe omhlaba kumele asebenze ndawonye afake umfutho kuvulwe imingcele yonke ukuze ukudla kufinyelele abakudingayo, athi ukuthi kuvulwe umngcele wePapu al-Hawa kuphela. UGreenfield ucizelele wathi isimo sendlala lokuhlupheka okuseSyria siphazamisa ukuthula lomvikela emhlabeni jikelele. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukulungisisa lumumo siphathise abantu bakweleSyria.
lolo ke bekuludaba oluheza imibono kahulumende wele Melika. Kwezemidlalo uthi ulethemba lokuthola imiklomelo emithathu ngulimpela viki umqeqesho weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Ndlovu. Intethelo yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanju usipha lolu daba ngocweleyo.
Iqembu le-Highlanders ngiqalanga kuhle imidlalo yeligi njengoba lenelise ukuthola umklomelo owodwa kwimidlalo emithathu kodwa umpo futhi ngesonto kumele bayithathe yonke imiklomelo.
Amalungiselelo ahamba kuhle abafana mbona bela Hlabuzane njengoba ukwazi ukuthi ama-games ethu esiwadlalileyo amathathu aso magemu angani ahlabarisa abantu ngani baqhubekile kodwa mina ngithi njengomqeqeshi hathi silungiselele ukuthi umdlalo lo wesine le waba ngesonto kube le njabulo esigabeni sethu abantwini bethu be-Highlanders Football Club.
Iqembu le-Highlanders lehluleke ukulitshayela emambuleni kwimidlalo emithathu edluleyo kodwa umpo futhi bakhangelele ukuguqula leso simo emdlalweni wangesonto oza kuba senkundleni e-Papa Fields. Iqembu lebhosu lithenge umgadli omutsha uStanley Ngala ensukwini ezisanda kudlula njalo liphinde lathenga lonozinto osakhulayo uRafael PTC kanye lomdlali wake walidlalela kudala uRaman Kutsanzira. Imidlalo yeviki lesine yona iqala ngomgqibelo lapho iqembu le-Chicken Inn elizadlala khona lelebulawayo Chiefs enkundleni eluveve. Omabili la maqembu anqobile kumidlalo yawo edlalwe ngeviki edlileyo lapho ele Chicken Inn elitshaye khona ele 10x nge-3 kanya kuthi ele Chiefs linqobele FC Platinum nge-2 kanya. Umqeqeshi weqembu le-Chiefs Milton Teroso uthi bazazama ngamandla abo wonke ukuba bathole imiklomelo emithathu.
Siyazi akusoke kube lula njalo siyalihlonipha iqembu le-Chicken Inn ngoba lihlezi lidlalela phezu kwengalane okuyinto elifuna ukuyenza njalo nalonyaka. Sizazama ukuthi sizintise lathi kumizuzu engamachumi ayisiyagalolunye ukuze sithole imiklomelo emithathu.
Kuminye imidlalo yangomgqibelo iqembu le-FC Platinum lizemukela ele-Dynamos ngasemandava kuthi eleyada lizadlala lele-Black Rhinos ngase-Baobab. Ngesonto iqembu le-Rentals lizadlala lele-Manyika Diamonds ngase-National Sports Stadium. I-Cranbourne Bullets izatshana le-ZPC Caribe ngase-Baobab. I-10X izamukela ibulawayo City ngase-Sakuva kuthi iqembu le-Triangle lizadlala lele-Harare City ngase-Gibo. Ngomvulo iqembu le-Cape United lizanqikelana lele-Ngezi Platinum Stars ngase-National Sports Stadium. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu iqembu labesifazane elimela ilizwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Mighty Warriors lizadibana leLebotswana kusasa ngolwesihlanu enkundleni ye-National Sports Stadium kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations. Umqeqeshi weqembu le-Mighty Warriors uSithethelelo Isibanda uthi amalungiselelo abo ahamba kuhle.
Ama-players abesele isikhathi eside engazivoxavoxi kodwa okwamanje hayi sebekushephe engcono, so ngibona ngani emdlalweni wase Botswana bazadlala kuhle kakhulu.
IZimbabwe leBotswana zizaphindana umphehlo ngolwesithathu oluzayo njalo iqembu elizanqoba lapho ngemva kwemidlalo yomibili lizathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni laseMorocco ngenyanga kaNtulikazi. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuli viki uhlelo Woza Friday silomculi womdumo we-Afropop uMakhosini Dominic Nkomo odume ngegama lakhe kwezokucula elithi Marco Dre. Yena-ke usebenzela kwele-Australia. Asizweni exoxa nomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Zituma zibela ngaphansi komhlaba khonale abantu kuse down under eOzzy zicula ngumakho Trey Woza Nkomo
izalwa kubulawayo ngikhulela entaba zinduna emulini elamantombazana amabili mina kuyimi umfana wokuqala. Umnyaka wami wokuzalwa ngizalwe ngoMashi mhlaka 14 kungumnyaka ka-1996. Ezohlabela kahle kahle ngiqalisele ngomnyaka ka-2015 kusiya ku-2017 laphana kodwa bekusese yisifiso.
ukuthi ukhulela lengoma zabaculi abaningi labanye abamenza waba nomdlandla wokufuna ukucula.
2018 ubuya nje phezulu ngapha yikho lapho engiqalise khona ukuthatha imusic yami serious ngaze ngazozuza i-opportunity yokuthi ngize ngihlabele layo uBig Zulu. UBig Zulu from South Africa of course yamazi ingoma ethi yona emazweni. Ekuhlabeleni kwami lo Big Zulu yikho lapha engani ngiqale khona ukuba kuyisithunzanyana nje ebantwini.
Unesikhathi ecula ekhona le Australia uke wasebenza labanye abaculi abadumileyo.
Yazi imusic yami yona inspire ngu-Akon. So Akon nje as a keeper ingoma yakhe leyana ethiwa lonely, I am so lonely. Ngiqalise umlaleli lapho aphana, I think belilabo 7 years old. Abantu bathi indaba ungaqali, indaba ungazama ukuzibhalela nje ezakho ingoma ngoba uhlabela khanye ngathiwa into ekuwe, indaba ungazama ukubhala ezakho ingoma. Yikho ke lapho manje okusukele khona manje ukuthi ngibe uMarco Drake lo osehlabela lo uMarco Drake umfana washawu uMomondi uMarco Drake umfana osehlabela lo Big Zulu ingoma ethi
ukuthola ngapi makho
izitholakala nje kuma platform wonke lengangena ku Google Play, iTunes, Apple Music, kobo Spotify, hawo YouTube, hayi indawo nje eziningi. I think ama platforms ale music yama Africa 30 I think, and then ama platform ami ama social media anyway noma ngeke kambe ku Instagram, Facebook, Twitter anyway singahamba lifike lidinge u Marco Dre M A K H O E and then Dre. Abasho injabulo yakhe endaba zindlondo.
Abasho mfoka nkomo abashwe lathi kuhlelo woza Fridays lo mculi osizalwane seZimbabwe osehlala kwele Australia uMarco Dre libe nempela sonto emnandi igama lami as the Jesus man.
Ngizokho wathi sikhangile ezinye izindaba ebezikhokhela abe commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission bathi akuphambani lomthetho wokusebenzisana kwabo labezomvikela noma izisebenzi zikahulumende ezincedisa kwindaba zokhetho. Abe-SANP PF basungule uhlelo lwabo lokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwama-by elections ukhokhelwa umsekeli kamongameli waleli bandla uMzana Kimbo Mahadi. Kuli viki kuhlelo Woza Friday besilomculi womdumo we-Afropop uMakhosini Dominic Nkomo odume ngegama lakhe ukuzomcula elithi Marco Dre. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngu-Presidente Jeremiah esithi ngelasonto elithubela.